inkomo ingamzala umuntu komhlahlandlela nxa iMDC ekhokhelwa nguNcube ingavumelana lezinto ezifunwa yiZANU-PF lomgabe. Okumqoka okuphuma mgceke ikuthi iZANU-PF lomgabe ingqungquthela yento abangayifuniyo ku-constitution entsha, i-devolution of power, ngoba iminyaka neminyaka kade bebhizi behuquluza inoto yezigaba zakhe ikakhulu ezakithi ezeMathebeleland besiyathuthukisa indaba indawo yabo. Ngalokho-ke okaNcube uzamtshela mathupha nxa behlangana ngomvulo ukuthi akula nto ezatshintshwa u-constitution le ekhona. Osokusele ukuthi i-constitution le evula ngento evunyiwe ngabantu amaphathi womathathu ihambe ku-stakeholders conference isuke lapho iye ku-referendum. Abantu bazitsholo bona ukuthi bayayifuna kumbe kabayifuni. Umgabe leZANU-PF ayisibo ofuze bacabangele uZulu weZimbabwe, abanike uZulu weZimbabwe ithuba lokuthi azikhethele into ayifunayo, hathi ukuthi bafune ukuthi bafosele imbono yabo kubantu beZimbabwe. Ngalokho-ke simelele sibili ngamehlo abomvu ukuthi lowo mhlangano wenziwe ngomvulo ukwenzela ukuthi lokho umgabe ayekwesaba ukuthi kwenzakale ukuthi uNcube ahlale laye belothwangirayi bobathathu bekhuluma ngezombusazi weZimbabwe sokwenzakele. And futhi uNcube njengomuntu omele izifiso zikaZulu uzakhela umgabe njengangijile ukuthi asambeni ku-referendum singatshintshanga lutho.